So we see card descend up of VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungameli Nkumo ezihamba phambili umongameli Emmerson Mnangagwa useDavos kweleSwitzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum lapho azazama khona ukuhuga abatshali bezimali kodwa abanye bathi uzaziphendukela engaphathanga lutho. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga impahla emqoka phandle kwelizwe kungelanhlawulo ye-duty kulakho ukubangela ukuvalwa kwamankampani eZimbabwe okuza kwenza izisebenzi zilahlekelwe yimisebenzi. Kwezenguqu yeBhilithane selikwenzile njalo iqembu leManchester City ngokuphakamisa inkezo ye-English Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa useDavos kweleSwitzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum lapho uhulumende athi uzazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Umnangagwa usuke eZimbabwe izolo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali umnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani unkosikazi sekayinzenza obudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Amaphephandaba kahulumende athi uMnangagwa uzakhuluma emhlanganweni oqondane labatshali bezimali kusasa. Emihlanganweni edluleyo uMnangagwa useke wacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe kodwa abanye bathi imizamo yakhe ayiphumelelanga. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo uMnangagwa uzahlala ehlabela ingoma yakhe ethi Zimbabwe is open for business kodwa abatshali bezimali abasoze babuye.
Njengenjwayelo akulalutho umongameli azabuye luthwele ngokuba umonakalo usekhaya angaze ayehlangana labantu kuwo wonke amakapital akhona emhlabeni abachumayeze ngobuhle beZimbabwe abachumayeze ngakho konke okukhona eZimbabwe. Abantu into abazayikhangela yizenzo njalo bayayazi iZimbabwe le ababizelwa kuyo ukuthi iZimbabwe engahlonipha amalungelo abantu, iZimbabwe engelamthetho, iZimbabwe evuka ivalele amabhizinisi ithuba lokuboleka imali emabhenki, iZimbabwe lemali engathengiyo, iZimbabwe engalamthetho ovikela ama-contracts, iZimbabwe engelakhetho olukhululekileyo. Akula muntu ofuna ukuza le mali yakhe endaweni enjalo. Ngakho-ke nxa efuna imali ukuthi ize elizweni akudingi ukuthi azaye eDavos, uyalungisa ekhaya. Angalungisa ekhaya konke kuyaqonda. Abantu bazazibuyela bagijime bavele emagumbini amanomhlaba besiza kuyona lendawo. Kodwa nxa ngabe kungamanga kahle ngale ndlela esikubona ngayo kuyisiya luyalo umthetho ungahlonishwa amalungelo abantu engahlonishwa, akula muntu ozabuya alethe imali kule ndawo.
Abezanu-PF Ncube bathi imihlangano efana lalo iqakathekile kakhulu ngoba kulapho uMnangagwa athola khona ithuba lokuhuga abatshali bezimali.
Yeyona imhlangano enjengale iqakathekile kakhulu ikakhulu nxa ngabe ilizwe lakho lime ngendlela efaneleyo kodwa ke kayilungisi lutho imhlangano nxa ungalungisa ngekhaya. Yikho nje ngiqeda ukukutsho khona manje ukuthi umele ulungise ekhaya iyabasebenzela yona yona limhlanga yeDavos abanye ngokuba amakhaya abo mahle bayahlonipha umthetho bayahlonipha amalungelo abantu abavalela abantu amathubo okuboleka izimali emabhenki bale mali ethengayo imali yabo yahlekelwa ngamandla nje ziningi izinto ezidingakalayo okumele ukuthi uzilungise ungakayi kuliyandawo ungahamba ungalungisanga ikhaya uyaphenduka uphethe izandla ungathwalanga lutho yikho okuzakwenzakala imhlangano yona mihle iqakathekile kodwa kulabo abasuka besiya khona abasimele abeZimbabwe asoze balethe lutho ngokuba ikhaya lonakele akulandawo yokuthi abantu bainvesta akula muntu onga-investa endaweni enjengale
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sike sambona kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uyajabula ngendlela umnotho odonsa ngayo ungathini nxa uqathanisa amazwi kaNcube lokuwa kwedola leZimbabwe imihla lamalanga esikubonayo kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto
Ngithi thina i-99.99% umnotho kawuthuthuki izinto ziyazisiba nzima kulalokho ekade ziyikho khona ibhondi nanti kalithengi liyadilika liyaphela du umnotho kawudala imisebenzi awulungisa izibhedlela abantu lokho bebulawa imikhuhlane izifo ezihlukahlukeneyo ngokusweleka kwemitshina ngokusweleka kwemithi izikolo kazila lutho kazila amabhuku amatitshala kaholi kaholiswa amanesi kaholi amasivu sebenzi ngokuhlukahlukana kwawo kaholi amaphodoli agcwele yonke indawo akulanto ehambayo yiwo umnotho kithi lowo nxa ngabe kungasebenzi lokho akusebenzi lutho lokho ke uminista ukukhulumayo asikho thina esikuphilayo phansi sibonile izwe lidilika lichitheka alisidaleli imisebenzi kalisondli kalisiphathi kahle kalisiphi imali yerenti kalisiphi konke esingakukhangelela emnothweni othuthukayo ngakho ke nxa ekhuluma ngokuthi umnotho uyathuthuka kalabo fakaza kufakazelwa yilokho esikubona phansi angabe ekhuluma ngalokho okwenzakala emabhukwini akho angikwazi ukuthi kuthi khona umnotho uyathuthuka kodwa unodilika ngale ndlela esiwubona ngakhona kula lutho olumfakazela oluvumelana laye phansi lapho
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilakho ukulahlekelwa imisebenzi ngoba kulengozi yokuthi amanye amankampani engavalwa ngenxa yomthetho kahulumende osuvumela abantu ukuthi bathenge impahla emqoka empilweni phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty Uhulumende uthi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo abantu sebevunyelwa ukungenisa izinto ezifana letshukela, impuphu, amafutha, irayisi lokunye mahala elizweni. Kodwa iZCTU ithi lokhu kufaka amankampani eZimbabwe alungisa izinto lezi ebunzimeni. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo
sesizabona ke kumbe ngama 175 US dollars lawa anikwa ama civil servants sesizaba exporter ke ngokuthi bazagijima bayethenga phela lezo zinto ukuze bafide imuli zabo kodwa balitshwana phela abayitholayo leyo mali okungiza kwenzakala ukuthi kuzabangela ke ukuthi iUS dollar leke ingakale kakhulu abantu bezama ukuthi beyithole phela ukuthi bekwanise ukuya ngaphandle kwamazwe bayethenga lezo mpahla nxa sezitholakele lezo mpahla seziphakathi kwelizwe ziyathengiswa phela ngemali eyangaphandle kanti ke oluningi lapha kaluyilayo leyo mali eyangaphandle kwamazwe so balutshwana ke abaza-accessa ke ama-products wona lawo abaningi bazabe babona nje bengawoganisa ukuwathenga nxa ukhulumende njalo ezathi uyangenela ke ukuthi abambe abantu ngamandla ukuthi bathengise ngemali yangaphakathi kwelizwe. Sizabona lawo ma products ke asebaleka ke kuma shelves ku formal shelves esesiya kumkambo omnyama. So I see a solution layo import duty ekalitholakala kwethola ngokhulumeni iza kwehla. Kodwa ke kuzisebenzi akadebe ku manufacturing bangalahlekelwa imisebenzi nxa ama company abo ke ezaqalisa ukukompyutha ke labantu laba abakwanisa ukuoda ke okuthize abaqade beku manufacture bona phakathi kwelizwe.
Zikhona yini ezinye inkinga ezinkulu elizibonayo ezingavela?
Kungaba lama fake things ezingabuya, izinto ezingaqondakale ezingaba lengozi ebantwini. Sikubonile esikhathini esedlulileyo ukuthi nxa lingayekela ke izinto ezithize kube ngama rice, liyabona ama rice elingawaziyo lokuthi ahlanyelwa ngapi, ngama rice aqondileyo yini, alangozi yini ebantwini kwezempilo. Kuba lokuningi okukhona ukuvumela ke izinto ezinjengazinezo esingazaziyo ukuthi zifela ngapha ukuthi sitholakale ke kuma shelves ethu. So kayisiyo solution ngokubona kwethu. Uyazama nje uhulumende singathi ke i-firefighting ubamba lapha lalapha nokuthi engavala lezi sikhala, njengoba sike satsho ke ekuqaleni ukuthi ungani nje ngomuntu ogijima le bhakede endlini efuzayo ayizama ukukhongozela amanzi lapha lalaphana, amanzi evuza lapha lalaphana uzama ukuwavala angavaleki. Kuqakathekileyo ukuthi ulungise uphahla ukuze ke ungabuloku gijima ke le bhakede kumbe le gabha ke uzama ukukhongozela. So i-firefighting leyi ke hayi i-short term, ayisiko ukuthi into sile singayikhangela ukuthi iyasoluva ke inkinga esiphakathi kiyo. Inkinga esilayo ke imali esiyisebenzisayo ke engasiyo stable. Aluba uhulumende uyakunanzelela ukuthi aluba nje uyaqondisa ama-fundamentals zethu kuqala.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inkantolo yakoBulawayo yethe seyizigebengu ezine ebezintshontsha zihlomile isigwebo sokufika okweminyaka elitshumi. Izigebengu lezi ngumbekezeli Brighton Spanda, uLindani Mpala, Bhekani Ndlovu kanye loMichael Khumalo. I-Chronicle ithi izinduna zetsholotsho ezinhlanu ziphume buthumuthumu emhlanganweni eziwenze lomasipala ngolwesine ephezu kokuthengiswa kwempondo zendlovu ngemva kokuba omunye ukhansila ezigconile sithi zidlala ipolitiki. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona basakazi baka Studio 7 labalaleli. Hayi no, siyakuzwa konke okukhulunywa ngendaba yeZimbabwe. IZimbabwe abantu bakhona vele kabanalo iqiniso ukusukela kudala. Lokhu ukuthi manje sebezokhala ukuthi Ukraine. Sonke lesi sikhathi phela i-Ukraine lingekho bekusenzakalani okuhle. Akuzange kwavele kwaba lento eyayinhle. Abantu basuka kudala besiza kulezi ndawo zaboSouth Africa, Botswana, zonke lezi ndawo ezinye ezithile. Lokho abakubalisayo ukuthi kuthiwe sokulenti ecosta ukuthi kube nesimo sokukhuphuka kwezinto, akusebenzi lutho lokho. Uyabona nje ma uwumuntu wehlulekile. Zama nje ukuthi unikeze abanye abantu ithuba kube nokubambisana, ikuthi bona kabavume ukuthi babonisa kube lokubonisana. Yabona le nto engihleli ngikhuluma ukuthi no bona benezapha kunezano laphana kwaba le liberal era abayenzayo abaphathi, kwaba khona omunye wabagreat warobheki Roger Mabelungu. So wasesiba ngumuntu ongasafuni ukuthi abanye abantu babamsane naye. So into ekhosta konke lokhu akulungiswe kahle ngendlela ekahle ngudube lona okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, kanjani midala njani badala lapho njani badala. Ngiyephawule laba abantu abe-CCC, abake bemekancane nge-CCC yabo le bethiwa yi-WC, bethiwa yi-CCC. Ake bemekancane nge-CCC yabo le. Xa umuntu esiNdebeleni ufuna ukuhamba kwi-CCC, kanti ufuna ukuhamba lobani. Ongakuvala umuntu uma upele uhambe uyevotela yo-CCC. Ungakhiphi igama lokuthi abanye abantu kufuze bejoyine. Kwaye wena ungahambe uyijoyina khona ngayo. Kula muntu ozakubuza. Abantu beke indawo ukuthi imthwakazi yejoyina le-CCC. Kwaye bangathi i-CCC izojoyina le-mthwakazi. Bantu bakithi esiNdebeleni ake livula amehlo liphume endaweni zamashona lezi. U-CCC yakhona izalenzelani noma ingangena vele iza edda more amashona esiNdebeleni. Into ezayenzakala. Ngoba ngeke ekhiphe ishona esikhundleni ethi ufake indebeni. Uma ekhiphe ishona emsebenzini ethi ufake indebeni. Angeke kwenze khona ku-CCC. Ngeke kwenze khona kubadala ake livula amehlo.
Ivuka njani balaleli be-Studio 7, ivuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Mina ngingwelupane esigabeni seMalungu eNgandi St Paul. Ekhaya lapho engizalwa khona ngivusa umama uNhlanhla, lonkosikazi wamampofana, lonkomo RJ, lomalume uMpaul Ngwenya, uJabulani Ngwenya, umdala uNdevula laphana, lobaba ohlala ekhana ngale eShawini kondani, ngithe kunjani emasimini seqedileni ukuvuna. Ekhaya laphana eMalungu silohlupho olwamagetsi, intambo zamagetsi zilokhu zawela phansi sezilethu yezi. Zigcwele phansi khona phana. So besicela ukuthi igovernment ingabe iyezwi odwe yami besilungisela ngoba singafelwa zinkomo sifelwa ngabantwana. Khulumayo ngingusobhuku weMalungu uNhlanhla Mahlangu okungiyomela isigaba khona phana. Ngithi ngiyabonga.
Salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo wendaweni yaseNkayi kosikhubokhubo. Ngajabula le audio ma ingafundwa. Kanti like lingibuzele le iphathentsha leso kuthiwa ngiyabomama laba sebefuna ukuvotelwa ukuthi izimiseleni ukuthi ngawini iDizani PF. Nangazi ukuthi eZimbabwe kwayo kuphambaniseka kuphi. Maso kumele ukuthi kuyawina kuyangena abanye abantu abaphazamisayo. Maye sebe sithi ngabomama bafuna ukuvotelwa. Hayi kudlalwa kakhulu lapha yena. Ube bake bayekele ongamaphathinyana lokhu okuningi-ningi lokhu okungenanceda. Bavotele iphathe 1 eseduze lokuyina efana ne-CCC. Sibone ukuthi kungaba njani. Hayi.
Salubonani. Ukuthokoza jikelele. Akele imbalele yami. Ngabonga ukuzwa ibaba emoyeni. Kodwa isikhalazo sami asizwakalanga. Ngibona ngani u-Albert Ncube umntwana esiNdebeleni nxa eqinisile. Kodwa engasibizinge into esamtshelayo ukuthi asiyifuni. Ngizwa lapha kwenye indawo uyayiphinda futhi. Into le kubizwa ukuthi ayikwanda ngamajawunda asiyifuni. Kwenzelani kanti khonokho? Sebenza ku-Studio 7 ithunywe izano futhi na. Ngicela ke limbali sinjele. Akayisule into leyi enyanyekayo leyi. Akabizi ikwanda ngikwanda kuphele khonapho. Ayisiyo into le.
Salubonani. Sibingelele ku-Studio 7. Bantu abadala, bantu bakithi. Ngokulihlonipha nangokuzithoba. Sisibonga i-Studio 7 ukusithulela indaba. Zonke zasezimu, zonke insuku. Izindaba ezizwakalayo. Sinibonga nonke basakazi. Sibonga nabalaleli bonke abafaka imbono yabo. Mina ngiza kusho ukuthi abantu bakithi abayekukhuluma kakhulu behambe bayebhalisa ukuvota. Uvote ngonyaka ozayo. Wonke umuntu ekwazi ukuvota. Kulilungela wonke umuntu ukuthi avote. Awukwazi ukuba nevoice ungavoti. Kumele uvote, kulilungelo lakho ukuthi uvote. Mina okhuluma ngiseplant under induna uBhangu ematokweni. Ngiyabonga.
Salibonani bathwakazi abahle. Salibonani langaphetsheya ngakho ku-Studio 7. Siyabonga bathwakazi abahle. Siyabonga ngokuletha indaba zinjengoba sinjalo. Siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngaphetsheya. ngundweni futhi obuya nenkulumo enje ngithanda ukulimukisa nokubonisa umthwakazi ngendaba yeGugurahundi. Indaba yeGugurahundi laba bantu abayiqalayo nalaba bantu abalekicala abaqedakali ngayo. Indaba leyi mina ngelami side nangowami umbono nangokubathwakazi abaningi ngingathi mina kabavele nje beyikhiyane layo ngoba kabazimiselanga ukuxolisa kabazimiselanga ukukhuluma ngayo lindaba. Engizokutsho ukuthi mina akusizi lutho ukubana vele bekhulume ngayo ngoba uma bekhuluma ngokukhompaseta kumbe ngithi ukubhadala abantu abafileyo ubhadalwa ngemalini umuntu ayisoze iyenze indaba vele ukuthi ibhadalwe kasiyidinga imbhadalo yabo ngoba kuningi kakhulu okwamoshakalayo. Okwakuqala kwakuvele lokhu abacatha ngakho ngesikhathi besithi beletha iGugurahundi le babethi bona ma bekhuluma betshela abantu babethi bona badinga ama-distance noma ngithi abantu ababesempini abasalelayo benezikhali. Mina ngiyayichitha leyo nto ngoba uma kwakunjalo kwavela ngathi ukubulawa kwabantu ababezithwele bebulawa kabuhlungu ama-mass graves esikhuluma ngawo ngasiwobantu abantu labo asiwomangcwaba kumbe ngithi amathuna abantu ababengamadizidizi labo abakhuluma ngawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleSomalia omutsha uqala umsebenzi nje ebhekane lenkinga ezigoqela ukudonselana kwezombusazwe lokuhlasela kwabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Umsakazo munye uthi eMalawi libhekane lokusilela kwemali yakwamanye amazwe osukubangela ukuthi amanye amankampani endizamtshina amise inhambo zawo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzulu weMelika kumele aphatheke kabi ngomkhuhlane we-monkeypox. UBiden wethule amazwi la ekwele South Korea izolo. Umkhuhlane lo uvame ukutholakala entshonalanga yezwekazi le-Afrika kodwa usumemethekile kulezinsuku wafinyelela emazweni asentshonalanga komhlaba afana leMelika, Australia, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Impawu zawo sigoqela amaqubu amakhulu alobomvu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, sambuza ukuthi ungaba usufikile nalo umkhuhlane esigabeni sakhe.
Hayi, lapha eTexas umkhuhlane lo owe-monkeypox kungathi nje sisawuzwela siwubonele enyuzi besingathi siwuzwa khona ngapha kwamanye ama-states la njengabo-Massachusetts kumbe Eastern Coast lapho esiwuzwela khona. Ngapha ngakithi ngapha hhayi besingakaboni ama-cases esingathi thina sekukhanya sibili ukuthi nansi i-monkeypox. Kuyoda-ke kuyethusa nxa ukukhangele ngoba ukuthi ubonakale usuphunguba lezilonda kumbe sithi thina lokho okuthiwa ngamathuthuva la athuthuva angathi aqumba amanzi lana bese kungathi kuyabhoboka kube izilonda. Akuyethusa, kuyethusa sibili. Okukhanya kusethusa kakhulu yikuthi imikhuhlane le ingathi ivela ngapha emazweni la aphambili esingathi sina developed world sekungathi kuyaguquka ngokukhangela lawona lo mkhuhlane we COVID-19 ungathi kawuqalanga emazweni la angathi awala anothanga wokuzinto wongkhona sokuqala ngapha lapha kulezimali khona okulezibhedlela okula bese kungathi kuyehlula ukuthi bakubambe bahle bakubambe kwenzela ukuthi kungaze kwamemethe yikho kwethusa uwedlula ngoba angithi singakhangela imikhuhlane njenge-Ebola kumbe imikhuhlane njengaleyana iyayiqala khona le Africa bahle bagijime bayevimba khona le ukwenzela ukuthi ingazo yabuya ngapha lapho okulamazwe lanothi le kodwa ke sokuqala ngapha
nxa sikhangela isimo esikiso baba Mthombeni isimo se-COVID-19 ubona ngani umkhuhlane we-monkeypox lo bazaphanga bawuqede yini bawubambe kumbe singabona umemetheka udala umonakalo omkhulu njenge-COVID-19?
Hayi, mina ngokubona kwami lo umkhuhlane ngibona ngathi ngumkhuhlane sibili omubi kodwa ke kungathi kulo mahluko omncinyane nge-small i-monkeypox le-COVID-19. I-COVID-19 ibingathi ihlupha ngokuthi iba yilokho kuthiwa yi-airborne ukumoya lokho ukuthi umuntu angathi lapha tsimule kumba khwehlele kumba khulume kumba thini kuhle kusuke kona laphana kuhle kuyenamathela komunye umuntu kodwa ke lokhu nxa ngingathi ngiyakuzwa kukhanya ngathi kufanele ukuthi uthintane lo muntu olakho one-monkeypox kumbe abantu abahlala ndawonye endlini eyi-one oyedwa ngoba le-chicken le-monkeypox leyana sengathelela laba abanye abakhona mbona ngathi umehluko oza kuba khona ukuthi kuzamele ukuthi engxenye laba abantu abale-monkeypox lapa sebekunganelisa ukuthi basuswe lokho kungathiwa khona i-isolation ukuthi basuswe phakathi kwabanye abantu bayekwelatshelwa endaweni ethile okungumahluko phakathi kwakho le-COVID-19 ngoba i-COVID-19 ibinga ngumkhuhlane lwano ongeke ususa umuntu ukuthi uzasusa lo uyemvalela ngale khonapho ukube ungathi kulobuzimo obungathi akubukho egcekeni lokhu mbona ngathi kuzabambeka ngokuya kwesikhathi ukuthi bakubambe ukuthi abantu nxa uzungaqalisa ukulunywa lunywa kumbe uzuqalisa ukubhoboka izilonda kumbe uhle ususwe khonapho phakathi kwabanye ngoba kuthelelwana ngokuthi engxenye uthintane lalo muntu olakho ngibona ngathi yikho khonokho okuyi-information okulutshwane okukhona okwakhathesi sisazama ukuthi sikhangele yona lo umkhuhlane we-monkeypox sizabe siloke siwukhangela siwufunda ukuthi kambe kungaphathwa njani okwakhathesi kakukabonakali ukuthi kuza kwenzwa njani kodwa-ke uyethuza njengoba nje umongameli esitsho yikho engubonayo baba Nkomo khona
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League izolo ngemva kokunqoba e-Aston Villa nge-3-2. Ivila iqale ikhokhela nge-2-0 abaningi sebecabanga ukuthi izanqoba iphe iLiverpool ithuba lokuthatha inkezo kodwa abafana beManchester City bahlasele okwesilo sokusele imizuzu embalwa bayilahla phansi Aston Villa kwaba isililo ngitsho lakuLiverpool yona ebisizibona isiba zintshantshu. Siziphethe ngebezihamba phambili umongameli Mnangagwa uwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho azahuka khona abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela elengise izandla. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto ezimqoka phandle kwelizwe ngaphandle kwe-duty kulakho ukubangela ukuthi amanye amankampani eZimbabwe avalwe izisebenzi bese zilahlekelwa yimisebenzi. Iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.